abanye thule ngoba bathengisa ebusuku ngoba emini ngabalazi indawo zokuthengisela. Kukanti ke abanye bathengisa emini engxenye of course sibili abala ma license kumbe ngithi abakaze bazama ukuthi ama license. Abanye bela ama license kodwa bese ingxenye ebusuku kule business engconywana. So kule nto eziningi ezivangela ukuthi abantu bathengise ebusuku. Engikubonayo okungabe kwenze uhulumeni wathatha leli nyathelo ukuthi siyananzelela futhi ukuthi njalo abantu abasebenza ebusuku laba abanye bakhona nothi kubo bonke nje bajayele ukuthi bengasebenza ke bengasahlazi indawo abathengisela kuzo. Lokho futhi kuliqiniso lapho ukuthi abanye bayachiya ingcekeza bengafika laphana kusuke bathengise bayachiya ingcekeza yemanqaba iy'nqwaba bahambe bese kuthiwa-ke ekuseni laba abaqalise ekuseni babangcolisayo. So kule conflict naleyo between abathengise ebusuku labathengise emini kumele sikhulume futhi lokho singakubalekeli. Kodwa-ke siyazi ukuthi abantu baphila ngokuthengisa iningi laba ngabantu vele abangasebenziyo kumbe ngabantu abaphuma imisebenzi ngovela kwamakampani bazama ukuthi baziphile.
Ye, siyakuzwa kakhulu babandiweni. Okunye-ke
so umbuzo omqoka ukuthi what are the alternatives kumbe yiphi imizamo engenza ukuthi sixhase abantu benelise ukuphila ngesikhathini esinzima vele abantu bezisebenza kunje. Singabe sabhidliza indlela abaphila ngayo kodwa silungisa buse ogoba khona. Nxa ukhona ongabe ungahambi kahle mina bengizathi ngabe kuyaba le night enforcement. I-night enforcement izakhangela ukuthi abantu bathengisa ngaphansi komthetho olawula ama-local authorities nalawo olawula abantu abasebenza ama-bylaws. But ukumisa sithi zero night vending angiboni kuwumqondo omuhle. Even ungavakatshela kwamanye amazwe athuthukileyo amabhizinisi vele ayavula le busuku, amanye vele kavali basebenza 24 hours kungavalwa abantu betshintsha nama-shift. Lathi kube kumele sikhambe nje ngenyathelo lelo sithi hayi nxa khona okwesilavu kathesi kuyini esingaku-improva ukuthi abantu bathengise busuku bathengisa ngaphansi kwani komthetho. But ukumisa ngibona ngani hayi asomqondo omuhle, kuzalimaza impilo kahle zabantu. Abantu bazama ukuziphilisa ngokuthengisa njengoba ngishilo ukuthi abantu abaningi abathengisayo baphelele imisebenzi, amakhampani lokho evala kathesi imisebenzi yaphela. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi ngabe kuyakhuhlala kuyehlala phansi kuboniswane uhulumeni ahlale phansi lama-local authorities lama-micro entrepreneurs associations esithi ngama-multi-level associations lamanye ama-stakeholders kuboniswane ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi senze kube lobubelo abantu basebenze kuhle. Siyazi sibili njengoba ngithile phambili ukuthi khona okungahambi kuhle kulabantu angabe thengisa izidakamizwa lokunye okuthile okungalunganga okungaphazamisa impilo zabantu. Kodwa-ke cabanga ukuthi mina kumele kukhulunyiswane